Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021. Usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza
lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe.
For mina, I don't think I will volunteer to be vaccinated. Ngoba, ngisafunqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele South Africa. I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla sebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe. Labo abantu bagoqela owayengummeli wembaro edalele ephalamende lobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court, uJustice Clement Phiri. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ukhulumeli sebandla le-National Patriotic Front, NPF, uMnumzana Jelas Mawarire, ubeye ngemfa yowayengummeli wembara edale ephalamende, uMnumzana Tendai Sabanu. Ongumbiko ophinde wagcizelelwa ngowakwaba ngumphathintambo kahulumende, uMnumzana Sevia Kasukuwere. Usabanu waba ngummeli wembare ngomnyaka 2013 ngemva kokunqoba intatheli zindaba u-Eric Knight. Omunye njalo obulewe umkhuhlane lo ngobe ekhokhela inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema. Imfaka Siyachitema iveze ngumsakazo we-Diamond FM wona othi abemuli bathi ukhulelwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Omunye njalo osebhubhile ngumahluli womthethwandaba we-High Court uClement Phiri yena ukufa kwakhe okuchazwe ngumahluli omkhulu uJustice Luke Malaba njengokulahlekelwa okukhulu kwelizwe. Embikweni wakhe ophume kuphephandaba le-Herald uMalaba ududuze imuli yakoPhiri emela inhlanganiso ye-Judicial Services Commission esithi wayengumahluli owayesebenzela ilizwe kanzima. Ngomnyaka ka-2015 wakhethwa ukuba ngumahluli wedale e-High Court ngenyanga kaMfumfu. UPhiri uchiye umkakhe uMpho Phiri abantwana abane uMario, Palesta, Felicitas noDimpo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera ukhuthaza uZulu angayekethisi ekuzivikeleni.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must
ukuze sinqabele inani labantu abayala besifa ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusho ukuba kumele siqhubeke silandela indaba zeziqondiso ze-COVID-19 ezifana le-social distancing, ukugeza izandla ngesepa lokwenqabela ukuhamba-hamba emakhaya noma emadolobheni.
Traveling unnecessarily in town or in the villages.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishava yena othi uZulu kumele ame umkhuba ukuhamba-hamba.
Siyananzelela ukubana ama cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Ushaba uqhubeke ixwayisa uZulu ukuba impi yokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 ikhanya izathatha isikhathi eside.
Lo mkhuhlane usasekhona uza kuba khona okwesikhathi. Inkuthazo ekhona izahlala ingeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni amamaski lapho siphuma ngaphandle, and let us practice safe social distance.
Kunje kufe abantu abangamajuma amabili lani 24 bebulawa yi-COVID-19 izolo kuphela eZimbabwe, osokuphule inani lasebe ababekhulelwe yilo mkhuhlane wabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1217. Abahlolwe batholakala beligciwane leli bedlula ikhulu 115, bengeze inani laya kwaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu 33,388. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane wodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane 26,044. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa. Leli lizwe yilo elihlaselwe kakubi ngumkhuhlane lo okwedlula wonke akuzwekazi le-Africa, osokubangele ukuthi lamukelwe ngenjabulo ngabaningi, loba nje bakhona abangalamukeliyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukufika kwejekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus owe-vaccine ye-Oxford AstraZeneca elilungiswe yinkampani ye-Serum Institute of India kukhange iziphathamandla zikahulumende ogoqela lo mongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayizibonela ngawabo amehlo lomuthi ufika esilindweni sendizamchina ese-OR Tambo International Airport eGoli.
Well, we are delighted. The vaccines.
Sithokoze kakhulu ngokufika kwalo umuthi.
Happy, and I will also be covering it tonight.
South Africa esilabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamachumi amane over 1.4 million ababanjwe yilo mkhuhlane, labedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lantathu over 43,000 asebefile, ngiyokuqala eAfrika jikelele ukuthola lo umuthi. Uhulumende uthi amajekiseni ayisigidi 1 million doses awathole lamhlanje azaba ngawezisebenzi zempilakahle labanye abafakwe ngumsebenzi wabo engozini yokuthola i-coronavirus. Phakathi kwayo nalinyanga futhi kuzalandela ezinye ijekiseni eziyingxenye esigidi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi kuzathi kusiyaphela umnyaka abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million sebewutholile lo muthi kwele South Africa.
We are quite excited with this, but we are actually
sizasebenza kanzima ukuthola umuthi ozakwanele bonke abafanele bawuthole.
Vaccinate all those that need to be vaccinated.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezemukele ngendlela etshiyeneyo ukufika kwalomuthi. Unkosazana Sharon Masuku uthi yena okwakhathesi akakazimisela ukuthola lo umuthi.
For me, I don't think I will volunteer to be vaccinated ngoba usafunqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes. For now, why? Mabahamba abanye bakhululeke bayihlatshwa, mina hayi ngizabona bona nxa sezivela hlatshwa. How do they react? I'm just afraid of certificate.
UMnumzana Ntuthuko Mpofu yena uthi akalaqiniso ukuthi ma eliphiwe ithuba awemukele kumbe hatshi.
Masikhuluma ngale ndaba yevaccine, ngile njabulo enkulu kakhulu nokukhathazeka. But ingakusho ukuthi abazayithatha le vaccine bazifisela inhlanhla ngoba kuzenza umahluko empilweni zabo lempilweni zethu.
Kodwa-ke uMnumzana Nomendladla uthi ulindele ngamehlo abomvu.
Mina angifeel bad because ngikhule ngayo le nto, that's cause why. Isikhathi sisakhula thina bebasithumele esikolweni basitshele ukuthi izandla izojova, basivalele esiki le izozayo singayazi ukuthi izozobona bayazi.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize utshela bezindaba ukuthi akukaziwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zizangena yini kuqula lakuqala labazathola lumuthi kumbe hatshi. Uthi nxa bengena bazangena kuphela ukuthi bakhuthaze uZulu Makhaza ukuthi awumukele lomuthi. Kodwa uMnumzana Mkhize uthi kusazothatha phose amaviki amabili abantu bengakaqali ukuhlatshwa amajekiseni alo umuthi. Uthi lo muthi kuzafuze uhlolwe uhlonzi lwawo bese ubalwa ukuthi wenele yini isigidi. Bafuna njalo ukufeza inhlelo zokuthwalwa kwawo ususiya lapho abantu abazahlatshelwa khona. Uhulumende weZimbabwe layo usanda kumemezela ukuthi usefake eceleni izigidi ezilikhulu zamadola 100 million dollars eyimali elungele ukuthenga umuthi wokuvikela i-coronavirus. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala obona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Dominic Raab ubike ukuba uhulumende wakhe ukwenze ngenxa yokuba yibo abakhokhelayo ngokwephula ilungelo loluntu eZimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla ezifakelwe izijeziso zenotho zigoqela umphathintambo okhangele ukuvikeleka kwelizwe umnumzana Owen Ncube, umqondisi wohlangothi olwe Central Intelligence Organization umnumzana Isaac Moyo, usikomitshi wamapolisa ukomishina Godwin Matanga kanye lomnumzana Ansile Msanyathwe okhangele ukuvikelwa kukamongameli. Izijeziso lezi ziyabavimba ukwethekelela kwelebhilithani kanye lokubamba imali lempahla zabo abalazo lelo lizwe. Umnumzana Kindness Paradza, umgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliamente ebona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi isinqumo esithethwe ngeleBrithani siyamangaza.
Actually, we were all surprised with this move by the British.
Sele simanga ngalokho kwenziwe yiBritain ngoba isikhathi sonke lesi besixoxisana labo ngokukhumisana umlotha. Lesi sehlakalo sisithathela idlabuzane lokuxoxisana labo, kodwa ke sizaqhubekela phambili sikhulumisana labo. Ngikhuluma nje lamuhla ngikhulume lomeli weBritain ngibuza ukuthi kambe bekubalulekile na ukuthi kufakwe izijeziso lezi, ngoba bengiyela bufakazi bokuba laba abantu abani yiwo abathumeza abazovikela benza lokho abakwenzayo.
It could do stall some of our enthusiasm in terms of re-engagement.
Kodwa ke obambe isihlalo sokudlelana kwamazwe usikhwica mfundo Amon Murira utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kakaphendulisa inqumo esithethwe ngeleBrithani okwamanje, ethi basalungisa impendulo. Kodwa kulabanye abasola isinqumo seBrithani. Omunye wabo ngumnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wemhlanganiso evuselela umhlanhlandlela.
Ukubekwa kwezijazi zisolezi okusokwenziwe eBrithani kuziphathamandla zikarhulumente kusokala ukuthi iBrithani ilokhu izithi yona ngubaba, ilokhu izithi yona ingumama waleli lizwe. Kubantwana beZimbabwe lokhu kusobala ukuthi basazotshisa izitina ngotshani, kutsho ukudubeka, ngoba ilizwi leEngland lona liyilo lodwa nje lilalelwa ngamazwe wonke awumhlaba. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe akusela muntu ozabuya abuye elimeni layo leli elithi iZimbabwe is open for business.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, usekela eleBrithani, ethi lokhu kuveza ukuthi uhulumende lokhe engemukelwa kwamanye amazwe.
Kuyatshengisa ukuthi uhulumende usazothatha isikhathi eside ukuthi ebe accepted ngohulumende bangaphandle kwamazwe. So mbona ngazathi uhulumende wethu kufuze ukuthi kube yinto emcacelayo ukuthi ulokhe engaka improve kuma human rights, uloke engaka improve ukuze indlela aphethe ngayo abantu.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi eleBrithani liqondile ngokuthatha lelinyathelo.
Akumangalisi lokho esikubona kusekwenziwe yi-UK ngokuba impilo yabantu beZimbabwe ilokhu inzima, amalungelo abo lokhu ehlukuluzwa, umthetho lokhu ungahlonitshwa, i-constitution ingahlonitshwa.
Umnumzana Matthew Sibanda owebandla lezaphu uthi lokho kumele kube yimfundiso kuhulumende weZimbabwe ngoba amabandla ezombusazwe engakhululekanga.
Kude bazama ukuthi batshengise uhulumende waseZimbabwe ukubana no, abantu beZimbabwe abala free democracy.
eleBrithani lithi imigoqo le ayivikeli ilizwe labo ukuthi liqhube kumbe lisungule ibhizimusi eZimbabwe, ethi okwenza izizalwane zeBrithani zingathakazeleli ukwenza ibhizimusi kuleli ikuswelakala kwemithetho eqinileyo kungatsha zikahulumende, ukuxega kwemithetho ekhangele impahla kanye lokuhluleka kwemithethwana ndaba ukusebenza ingangenelwanga ngabezombusazwe. eleBrithani lithi njalo uphenyo olwenziwa yiMotlanthe Commission lwathola ukuthi abezomvikela babulala abantu abayisithupha, balimaza abangaphezu kwamachumi amathathu ngemva kokhetho, njalo basebenzisa udlame ukuthi bamise abantu ababetshengisela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa namhla abophe iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa uNkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, kwathi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala sakhululwa ngemali yesibambiso yebheyo. Amagqwetha amela abathathu ababotshiweyo athi akukacaci ngokusemthethweni ukuthi babotshelweni. kodwa bake bahlala intolongweni ngomnyaka odluleyo besetheswa icala lokuthi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngamapholisa. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakusola ukubotshwa kweziphathamandla zalo kanye labanye abalwela ilungelo loluntu. Sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.
Engani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane, especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo. Esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile, bengabanye ngakudala bangena emlindini, kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kwabuhlungu, bekhuluma le ndaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu abavocal. Kuyafanana nalokho okwenziwa kubo-Prince Shingonola, bo-Jacob Ngaruvumi labo Fadzai Mahere. Kuyafanana, uhulumende lo mina ngibona ngazani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ye-bail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ezithandekile. Ukunikwa kwe-bail uSikhala mina ngiyamangala, abantu besithi congratulations, congratulations yani, ubengamelanga abotshwe vele in the first place ngoba akalacala. USikhala wayengelacala, uNgarivumo wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ebuholela esejele akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And uyengakhangela Thandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizo izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikaSmith. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baya empini besiyalungisa khonokhu ungaphathwa kuthi khonoku kwephulwa kwamalungelo ethu, khonoku kuphathwa njengathiwa kasisobalo. Yikho sasikulwela khona lokhu, sesiphinda sesikubona futhi njalo sesinozivuse thina sithi sesikhululekile, kodwa sokuwesa kanti lokho okwakuyikho khona kusesengumbuso wamakhipi wamabhuti.
Lowo ngunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ngakwelinye icele, inhlanganiso ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission isimeme isiphathamandla samapholisa umnumzana Erasmus Makota ukuthi imbuzisise ngokuphathelane lenkohlakalo. Live talk namuhla sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngesikhathi eZimbabwe lilwisana lesifo se-COVID-19 lomomo womnotho olokhu uqhubeka wonakala, ingcitshi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqakathekise impilakahle yabo ngokulondoloza ukuhlanzeka lokubona ukuba imuli zithola ukudla ukwakha umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu ukhala ngokuthi udubo lokusilela kwemali lokudla kwengezelelwa ngama-lockdown okulwisana ne-COVID-19 kubenza bengenelisi ukufinyelela ukudla okwakha umzimba zikhathi zonke. UDokotela George Danda wenhlanganiso ye-Genesis Health uthi kuqakathekile ukuba abantu bekwazi ukuba impilakahle yabo ivela kwindlela abaphila ngayo labakudlayo kuqala, kungakakhangelwa udaba lokudinga usizo lokwelatshwa sebebanjwe yimikhuhlane.
Ama-basic needs anodikanwa nemunhu kuti ararame.
Kala ama micronutrients, ama minerals, ama vitamins, aka umzimba.
Udokotela Danda uthi abantu abasebenzisa abantu kwethu zani babuyele njalo ikakhulu ekudleni kwendulo okunjengabonyawuthi amabelelo kunye. Inhlolisi zenziwa ngenye ingcwethi uMakhosi Mahlangu uthi yamkhomba obala ukuba ukudla kwemvelo okwendulo okutholakala nxa izulu lingana kuqakathekile kakhulu kunutrition yabantu.
So ukudla kwesintu ukudla obekudliwa ngabokhokho izinto engizigalelayo njengaintethe lenswabanda lezinhlwa izinto engiyabe ngizigalele and ngiyabona ukuthi lezi zinto lokhu ezidliwe emakhaya.
Unkosazana Shelly Ann Mpofu wenhlanganiso ekhuthaza ukudla okwakha umzimba Makadesh Nutrition and Health uthi ukudla kakungabi ngokokuqeda indlala nokugcwalisa isiso kuphela.
Sesithi good nutrition sesikhuluma ngokuthi ama-nutrients lawatholakala ekudleni ayachiyana ama-quantities adingakala ngomzimba. Like the amount ye-protein oyithola emzimbeni ayisezifana ne-amount efunwa ngomzimba e-carbohydrate kuyachiyana.
Uqhubeka echasisa ngokudla okumele kufakwe emganwini.
Like maybe udle umgano wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins, and some minerals and water. And konke kube in that meal, that becomes good nutrition. Ngokomzimba wakho usophile a little bit of everything.
Iningi lengcitshi zezempila kahle zithi amanye amazwe akulumkhono afana labo Namibia aselima izilimo zendulo. Ngakho ke zikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba naye enze njalo ngoba ukudla okunje kutholakala lula kuleli njalo okunye kwakho kuncedisa ukwakha amasotsha omzimba okuzivikela emkhuhlaneni okubizwa ngokuthi ngama immune boosting properties. Uhulumende ngokwelakhe icele wabeka uhlelo lwescaling up nutrition esebenzelana lehlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bethole ulwazi belime lokudla ukudla okwakha umzimba lokuqinisa ukuze wenelise ukuba lamasotsha okuzivikela emkhuhlaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America namhla unanza iminyaka engamachumi phosa isithiyangalombili 79 yokusungulwa kwawo. IVOA isakaza indima ezingamachumi edlula amane emazweni omhlaba ilalelwa ngabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amathathu 280 million ngeviki. Umsakazo lo wasungulwa ngomnyaka ka-1942 nguhulumende weMelika ngenjongo yokuvimba athi ngamanga ayesethulwa ngamajelimana. Okwamanje isebenzisa inkundla yezimbalwa ekwethuleni indaba lembiko etshiyeneyo ezigoqela umabonakude iradio lezebulenjini. AbeZimbabwe abalandela umsakazo lo bathi bayakujabulela ukwethulwa iStudio 7 eyingxenye yeVoice of America.
Umsakazo usebenza kahle kakhulu sinsi waqalayo sule minyaka le engaka umsakazi wami. Kodwa sibe sicela like likugugule kancane ukuthi emsakazweni kuhlala kukhulunywa ulimi olulodwa kuyilo oluqalayo phambili. Ilimi eZimbabwe ziningi loba lingasifakela ulimi kulesikhala ngakulamavenda kunamatonga kuyimhlobo eminingi kodwa into emangazayo umsakazi wami ukuthi liqinisa ilimi ezimbili. Ulimi oluhamba phambili isiyona sokusuka kulandela isiNdebele. Laba abanye abaseZimbabwe asibantu yini? Ngoba lobu ubheka kumabona kude ku-TV yaseZimbabwe, kuqala isiyona kube sokulandela isiNdebele sokuphelela lapho izindaba zakhona. Laba abanye abantu abaseZimbabwe njengoba kuyimhlobo siyimhlobo eminingi etshiyeneyo. Indaba singazake sibone loba emsakazweni kuke kuqala ulimi lwesikhalanga loba ulimi lwesitonga loba ulimi lwesinambi.
Alec Nyato okhulumayo, siwubonga lo msakazo. Selokhu ngaqala ukuwulalela mina ngo-2007 ngiyawubonga kakhulu.
umsakazi wakwa-Studio 7, ngithi Voice of America. Ukuma lokuqina kweqiniso ngikimi ngeqiniso ungathi usungule izolo. Kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo mi ngeqiniso, yikho lokhu mingazani uvulwe izolo. Kawuye phambili ngeqiniso, kumele iqiniso unganyikinyiki ungethuselwa. Ume siusekele lathi abantu abalalela u-Studio 7, yabonga ngusogogwana ejombe.
Sesikhanu kama-voice enu bakithi, salutshe sathi iradio ayisekho emoyeni. Ungataleli sithathe ngathi lula sikwazi sesidine kuwe lokho sikhuluma ngento wani. Iradio kayisekho emoyeni, asalitholi thina. Asikho ku-intanethi, laba nje sihlala sezisemsebenzini, so besilalela kuradio. So iradio ayisekho kunayeni onayeni. Sesicele sasadini ukuthi sicela besinike i-channel selikiyo. Andini lathi ama-channel azatshintsha kwathintini. So sicela mele lisitshele ukuthi libe lisithumezele ama-message. Abantu abaningi basalilalela, sisakwazi sizokuthunyelwa ngabanye ukuthi lalela la lalela la. Into soyithunyelwa umuntu.
Mpumelelo Mafu, ngikhuluma ngise-St. Luke's. Mina ngithanda ukubonga umsakazo we-Studio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba. Usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe. Kuseselo Radio 2, kuseselabo Ezra Chisa Swanda, sisizwa indaba yezimqotho. Sithi ngabe u-Studio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekileyo eziliqiniso, ngoba indaba zakathesi sesizizwa kuradio yakithi, hayi, azisazwisiseki vele, awulathando lazo ngoba zile ziliyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi. Zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe yiparty ebusayo. Aziniki ubufakazi obugcweleyo lakwamanye amacele. So Studio 7 simlalela ngcono.
Laba ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp bekhuluma ngomsakazo weVoice of America. Balitshumi abadlali benguqu abadabuka eZimbabwe abenelise ukudlala ngempela viki edluleyo esigabeni se-DSTV Premiership kwele-South Africa. Intathe ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Umgadli unokusintizwa nguyedwa umdlali wesizalwane sakweleZimbabwe onelise ukulitshayela emambuleni kwimidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo kwisigaba se-DSTV Premiership elizweni lase-South Africa. Kubadlali abalitshumi abakuleli abaphatheke kwimidlalo yesigaba se-DSTV Premiership abayisithupha abagoqela layo umntizwa abangene besuka ebhentshini, okuyinto umlandeli womdlalo wenguqu banganizo zathi kumele kuguquke.
Ukungadlalwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngenxa ye-COVID-19 kusho ukuba abadlali abaningi abazaphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations bazavela phandle kwelizwe. Ngaleso sizathu kuqhakathekile ukuba laba abadlala kwele-South Africa, iningi labo abavele beyingxenye yeqembu lesizwe, batholakale bedlala emaqenjini abo ukuze babe sesimeni esihle esokuba bengadlala kuqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlale kusukela imidlalo iqala ngababalisa uWashington Arubi ongunozinti weqembu leChakuma Chama Tivandila, lona elitshaywe nge-1 kanyanga leBloemfontein Celtics elidlalelwa nguRonald Fumbidzai layo liqalisileyo ngomgqibelo. Omunye nguDivine Lunga weqembu leGolden Arrows, lona elinqobele Maritzburg United nge-2-1 njalo uhlohle igoli labo elesibili nguMtizwa, yena oqale esebhentshini wangena ngehlandla lesibili lomdlalo ndawonye loDanny Phiri, yena ongene sekusele imizuzu elitshumi lanhlanu ukuba umdlalo uphele. UVithi Karuru layo liqalile lapho iqembu lakhe leBlack Leopards libhaxabulwa nge-3-0 ngele-TS Galaxy ngomgqibelo. UWillard Katsande ungene ivela ebhentshini lapho iqembu lakhe leKaizer Chiefs litshaywa nge-2-1 ngele-Orlando Pirates, lona elingaphanga uTerence Tsukamanja ithuba lokudlala loba nje kade ehlezi ebhentshini. Ngomgqibelo njalo u-Evans Rusike kanye loGuda Mahatshi labo bangene besuka ebhentshini ngehlandla lesibili lomdlalo weqembu labo ele SuperSport, lona ebedlala lele Swallows njalo lomdlalo ophele zingutshikilo bhanqa 1-1. Ngolwesihlanu ubuthelwe zencube la ungene ngehlandla lesibili emdlalweni obuphakathi kwiqembu lakhe ele amazulu lele Stellenbosch, wona ophele ele amazulu linqobe nge-2-1. Iqembu leMamelodi Sundowns elisetshenzelwa ngoyengukapteni weqembu lama-Warriors uPeter Ndlovu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanhlanu njalo linqobe leChippa United nge-2-0 ngesonto. Endaweni yesibili kule qembu leSuperSport, lona eliqeqetshwa isizalwane sakweleZimbabwe uKaitano Tembo kanye leSwallows, amaqembu lawo omabili alemiklomelo engamachumi amabili lathoba mnyembili kusithi eleSundowns lemiklomelo engamachumi amathathu lantathu. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake babalazo asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo.